Sakanaka.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 9 kumavasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sifuna ngani kayisundaba iCovid 19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasezikolweni is compared to abantwana abazabhala imhloliso ngoJuni
uhulumeni de uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayikubhalwa lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Trials kukhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe lama-passport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya ikakhulu sikhangela abantu ebala abasebenza esebenza labo.
Impatalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambiki namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ageko obulawe iCovid-19 eZimbabwe izolo kodwa kulaba lichumi lasishiyankalombili abatholakale belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebefunyenwe bele coronavirus selokhu ifike kuleli sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,984. Asebefile bayinkulungwane elamakhulu amahlano lamachumi amathathu lanye 1531. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela iCovid-19 izolo bedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,105. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezimbili 2,679. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe lolu hlelo luqale ngenyanga edluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amahlanu 153,238. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 26,179. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayikubhalwa lonyaka ngoba amalungiselelo ayo ephanjaniswe lubhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Motswangwa utshele intatelizindaba ngemva komhlangano wekhabinethi izolo ukuthi imihloliso le isizalotshwa ekupheleni komnyaka ngolwezi ndawonye lemihloliso evele ilotshwa ngaleso sikhathi. Ababalisi bona bathi baqala namuhla ukukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso yezimta le-PTUZ zithi amalunga azo asefundisa ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela kuthi namuhla ngolwesine langolwesihlanu azihlalele ngekhaya. Sibuze isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Neshini Mudzitirwa ukuthi balubona njani udaba lokwesulwa kwemihloliso kanhlangula.
Uhulumende uthe ususpendile imihloliso ngenxa ye-COVID-19. Kodwa nxa sibhekile sibona ngani kayisondaba ye-COVID-19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasezikolweni as compared to abantwana abazabhala imihloliso ngo Juni, njalo ama decision anje uhulumende kamelanga awayenze yedwa engakhulumisananga lama stakeholders education sector afana lama teachers unions labazali and abantwana bafeli kakhulu ngomnyaka odlulileyo ngenxa yokuthi amabalisi bebengaholiswanga imali enileyo so noma ama imhloliso leyi or ama examinations anga suspendwa even iminyaka elithumi ebuyayo akusoze kuchinji lutho ngaphandle kokuthi ababaliswi baholiswe imali enileyo ye 520 US dollars abayifunayo.
Abafundi ungathi bebezimisele yini ukuloba lemihloliso?
Abantwana abaningi abafundanga ngomnyaka odlulileyo abaqedanga ama syllabus abo so abaningi bankona abazimiselanga ukuthi babhale imihloliso leyi ngoJuni ngaphandle kwabalutshwane abalimali abayenza ama private lessons.
Umnumzana Neshini Mudzitirwa ngowenhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende sekhuphule impatalo yencwadi zokuhambisa ezamapassports. I-passport ephuma ngemva kwelanga elilodwa isibiza amakhulu amathathu amadola emelika alamachumi posi amabili 318 US dollars. Ephuma ngemva kwamalanga amathathu isibiza amadola ngamakhulu amabili 200 US dollars kuthi le ejwayelekileyo ephuma ngemva kwamaviki kumbe inyanga ezimbalwa isingamadola ngamachumi ayisithupha 60 US dollars. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi ukudindwa kwamapassports sokuzaphuthuma ngoba uhulumente esele mali yokuthenga imitshina edingakalayo ukuqhuba lumsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni.
Kuyayithusa ukuthi uhulumende kuthi kunje abantu belebethwele nzima izimali zinzihluphanga ukutholakala kuphinde belekelele ukuthi vele abantu bebengasebenzi njengoba bekuvaliwe ilizwe vele izinyanga zonke lezi ngovulambijana ukuthi bephumule kodwa vele abantu abaningi abalamali. Kathesi ke bengikhuluma nomunye umuntu ongaphandle kwele-South Africa khonapha nje emzweni embalwa singakaxoxi khonapha sithi yena embuza ukuthi imali leyi i-$200 leyi ngedola ye-America yimalini ngamaranda. Ngimtshela ukuthi mina yimali engafika phose inkulungwane ezintathu zamaranda isithi yena yeyi kunzima nxa sokhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe lamapassport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya ikakhulu sikhangela abantu ebala abazisebenza labo ama-informal cross-border traders bazayinelisa na kuzoba lokunzima kakhulu ukuthi abantu bathole incwadi zokuhambisa phandle kwelizwe.
Uhulumende uthi yena imitshina emitsha ikhona izathengwa ukuthi yenze lolu hlelo lube ngcono. Liyakukholwa lokhu yini?
Uhulumende uhlale ethembisa kodwa-ke asilathemba ukuthi indaba ezayenzakala yini njengoba kukhulunyiwe. Sizabona sizaphela sibone ukuthi kuyenzakala na. Kuningi sekuthenjiswa emaphepheni lapha bekhuluma kodwa abona ntizakala kazifazifezwa. Asisethembele ukuthi engxenyeni namhla kuzatshintsha kube lokubele kodwa sikwaziyo ukuthi abone izitori zibhaliwe emabanye ziphepheni ubone uze emareviweni ubone kumabona kude kukhulunywa ngenhlelo ezithize kodwa ubone nje kungalanto ezenzakalayo. So asazi-ke namhlanje ukuthi kuzatshintsha na njengoba kuthiwa ukuthi vele nje umzila wabantu abamelela izincwadi lo mude kakhulu ngakho sifike kuminyaka emibili esiyedlule ku-2019. Asazi-ke ukuthi kuzatshintsha isiqhubo esinganani ukuze-ke kufike ukuthi laba abathola abazama ukuthenga kude incwadi lezo namhlanje bazithole.
abantu kakhulu abathengisayo kumele bechaphe umngcele bake bebhekane lengxaki yini ngokuswela incwadi lezo ukuhambisa
kutsho ukuthi abantu abaningi barebelindile vele so abaningi abantu babejeleze futhi bachaphe imngcele bayesebenza bayedinga impahla zokuthengisa bayedingisa impahla yikho besibona-ke abanye abantu beze bengena egangeni bethwalayelaathwala abantu bangenisa kwamanye amazwe ensitha besebenzisa iy'ndawo zokuchapha ezingavunyelwayo bekutshengisela-ke ukuthi incwadi lezi ziyahlupha ukutholakala njalo bezingaphumi asazi-ke kathesi-ke kodwa-ke sokuhlungu ukuthi khona intengo sizaba nzima ukuthi abantu baningi bayifinyelele ekubabhadalele mali ukuthi bangcele behambe kwamanye amazwe besiyathengisa abantu besiyathenga impahla
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umongameli Emasoni Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli bogatsha lwe-SADC Troika kwele Mozambique namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo. Abahlamuki laba bahlasele idolobho lePalma kumaviki amabili edluleyo babulala abantu abanengi njalo badala umonakalo omkhulu. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Okumele kuphume kulo mhlangano yikuthi baphume lecebo lokuvikela abantwana, bavikele izakhamizi, bavikele isigaba, izigaba zonke zeMozambique, kungabi khona lokho esikubonayo abantu besifa emgwaqweni. Kodwa njalo bamele baphume lecebo lokuthi abantu abalezikhalazo zokungabuswa kahle, zokubandlululwa, zokuswela inotho, zobuyanga zilungiswa njani. Ngokuba impi ngekuyiqede kuphela ngokudubula kodwa iqedwa ngokuthi abantu lokho abakhala ngakho kulungisiswe ikakhulu nxa kuyinto engaqedwa ngokuthi kusetshenziswe kahle imali ukuthi lezi ezembiwayo zisebenze kulezo ndawo lapho abantu abavela khona zibathuthukise kumele iSADC le-government yeMozambique ziphume lecebo lonalelo kodwa njalo baphume lecebo lokuvikela abantu labo ababe sebebulawa bedutshulwa so kudingakala amacebo amabili icebo lokuthi labo abahlamukileyo bangabulala abantu besiya phambili kodwa kube lecebo futhi lokuthi intuthuko ibe khona kungabi lesizathu sokuhlamuka.
Umongameli weMozambique uthi badinga uncedo thize kwaba kwamanye amazwe njalo uthi kabasoze bavumele abaphandle laba besiza ngobunengi besenza umathanda elizweni labo ngoba iMozambique lilizwe elizimeleyo njengawo wonke amazwe. Ungathini ngalokho?
Akuhluphi ukuthi umuntu akhulume ngaliyona lindlela izwe leMozambique likhuluma ngayo ukuthi lifuna uncedo oluspecific njengoba bekubeka ngesiNgisi babuye batsho futhi ukuthi abantu bafuna abazoncedisa bakwazi ukuthi izwe leMozambique lizwe elizimeleyo. Yebo kambe lizimeleli njalo liyehluleka. Liyehluleka ukuvikela abantu balo, liyehluleka ukuthi liziphathe ngendlela efaneleyo. Sekulempi elengozi yokuchithekela kwamanye amazwe ngakho ke inkulumo zonke lezo kazincane. Bangabantu abalohlupho okumele bancediswe kodwa yebo kambe bancediswe ngokuhlonitshwa kodwa bangaze bafake imigoqo eminingi ekuncedisweni ngokuba abantu bayafa. Isovereignty kayidliwa, isovereignty ayivikeli muntu. Okuvikela abantu yikuthula, yikho okudingakalayo kumele kuvele kwamanye amazwe. Lokho okuningi abakukhulumayo nxa bengakwazi ukuvikela abantu ngayo isovereignty leyo kakuncedi.
Umnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lizatshengisela esigodlweni someli weZimbabwe edolobheni lePretoria kwele South Africa namuhla. Leli bandla lithi lizaxhaswa ngamanye amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezilenjongo yokuthuthukisa isigaba seMathebelelendi leseMidlands. uChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli saleli bandla kwele South Africa. Umnumzana Velile Moyo waqala ngokubuza ukuthi kahle kahle injongo yabo ngeyani.
Kuningi esingajabuli ngakho ke kusho ukuthi abantu bakithi bazabe betshengisela. Utshengisela kwabo bazabe bephethe amabhakani abazabe baphethe ngezandla azabe elemilobo eyiyona ke yabisisho ukuthi abantu bona bathini. So sizoholwa iMetropolis yaseTswane ePretoria iyona ezabo siholela ke CFI embassy bese sisenza isubmission sinikeze omele iembassy yaseZimbabwe la ePretoria.
Sizwa kuthiwa kule nhlanganiso ezimbalwa ezizabe zitshengisela ndawonye lani. Ungasipha amagama azwe njalo usitshele ukuthi zona inhlanganiso lezi zimelene.
Inhlanganiso zikhona ke ezingathi ngama stakeholders eziphakamileyo lazo ngoba sihlela lolu hlelo sayenza invitation sathi abeze bonke abantu abangabe befisa ukuthi bezotshengisela ngalolu suku. Zaphakama kinhlanganiso za register zathi ukuthi zikhona ziyeza. Akhona ama political parties afana nabo ZAPU, akhona afana nabo MLF Mthokazi Liberation Front, khona MLU Mthokazi Liberation Organization. Bonke laba bantu bazabe bekhona bemele inhlanganiso zabo ezama politiki. Bakhona abo MDC ababonise ukuthi bazophakama abalapha eSouth Africa bezobonisa nabo ukungasuthiseki ngezinto ezenzakala eMathebeleland. Kukhona njalo esingathi ngama pressure groups nawo abonise ukuthi azobe khona afana labo nhloko omunye sizwe eMbovane kaZulu. Zonke lezi zibonise ukuthi ke zizophakama ngathi ke baningi njalo ke ngisho nabasesikhosini inkosi uBulelani Khumalo nabo bathumele idelegation ezobuya izotshengisela nayo ihlangene labantu bakumthwakazi.
Manje ngemva kokutshengisela lokhu lokwethula ugwalo lwezikhalazo zenu, kuyini elikukhangeleleyo phambilini?
Usho ukuthi abantu bazabe begqoke ezimnyama ukubonisa ukuthi bayalila bayakhala abantu bakamthwakazi bazilile basezinhlungwini. Okusho ukuthi bafisa ukuthi bakhutshwe lezi mpahla ezimnyama ezokuzila. So ngaleso sizatho ke ama-demands ethu esiwafakayo kuhulumeni sikhangelela ukuthi uhulumeni asiphe impendulo ngemva kwenyanga ezintathu. Loba ungabe impendulo engaphelelanga kodwa sifuna ukubona inyathelo uhulumeni alishoyo njalo alenzayo ukuthi elithatha ukuthi ke aqalise ukukhangela ke indaba zeMathebeleland. Lokho kusho ukuthi mawuhulumeni lo eqhubeka ke engakwenzi lokho kusiphoqela ke nathi ukuthi ke siqhubekele phambili ngoba iqalile le march eSouth Africa. Kahle kahle ke sizoqhubeka futhi size siphakamise isiphakamiso sethu sizwakale emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Velile Moyo ngowebandla leMthwakazi Republic Party kwele South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi kulowesilisa oleminyaka yokuzalwa engu-64 othi watshayiswa ngemota kamahluli omkhulu uJustice Luke Malaba ngo-2018. Ngokunjalo umnumzana Herosi Moyo uthi ufuna ukuhlawulwa njalo abuyiselwe ibhayisikili lakhe atshayiswa eligadile laselithathwa ngumtshayeli kaMalaba. Izim Live yona ithi inkundla yeFacebook isibambisane lomanyano weWorld Health Organization kumkhankaso wokuqondisa impiko yamanga efakwa ngabantu kuFacebook mayelana ngomkhuhlane weCOVID-19. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku Studio 7, sanibonani bafowethu lenjalo. Le ifoni engikhuluma kiyo ngekamama. Eyami ifoni ngizoyibhala lapha nginginikeze wona. Kodwa ngabingelela ku Studio. Ngilo mbuzo engizibuza wona bafowethu ukuthi kanti ku Studio 7 inamba livula elisaziyo kuphela ukuthi le ngekabani. Ngoba kudala ngabingelela kule namba engizoyifaka la. Akekho umuntu ophendulayo. Akekho. Angisalizwa kulezi nsuku le radio yami layo ifile makunezulu ayibambi kahle. So angisatholi lutho nje. Indaba zakithi angisazazi. So ungazathi ngumuntu wemzini mina kanti ngumuntu wasekhaya. Ngiyacela bafowethu, ngiyacela. Ikakhulu impela uDube, uMthembu othembayo ndoda wena uyangazi. Ngicela lingipheni izindaba bafowethu.
Ya ngithanda ukuphikisa emagama wabantu laba ababili abathuthamisa uzathi abantu egangeni uMozora ngumkhokheli. Lela siloqiniso lelo. OMozora bale party yabo uyithamisa le party yakhe. Ngalawo abantu bethandana loMozora bathandana loMozora sithi singakungena lokho sithi singabaqondisa ukuthi abaye kuthamisa abahlale khona ngapha. Njalo into abayikhulumayo kuyabasekela abayigugura into elibi laba bantu bobabili lapho. Thina ngapha sikusebenza into zikaMozora labo makhuphe babo thina sikhangela uthamisa. Chamisa pambili, ahoye chamisa, ahoye chamisa. Lisale lina lobuthutha bena bomonzora bena. Ngindlovu, siyabonga.
Ngiyabingelela abasakazi baka Studio 7. Lingabe ninjani lonke kundawana zonke lapha elikhona. Ngithi mphawule kulobaba lo thina uChamisa ukuthi ubotshe uChamisa yikho ukuthi okuzafeza ukuthi eZimbabwe umthetho uyalandela. Bangaka abantu bakithi ababulawa yizanu PF bengakaze kulandele lo ungakaze kubotshe umuntu. Mboni ngani ubaba lo ingqondo zakhambona ukuthi ziright kuhle kuhle sibili. Umuntu ongabulalanga umuntu nguye ofuna ukuthi abotshwe efele ejele. Kuye ukuthi umuntu abantu abagangayo babulala abantu athula thina umthetho right kibo kungabotshwa yena lowo muntu oyedwa. Abantu babo bafunda ukunanzelela izinto. Uma usupport umuntu ungazathi opponent yakhe simele ukuthi ithwale nzima ngokuthi umphikiselani lo wena omthandayo. Iqiniso sinxa sesikhangela indaba yokuthi umthetho kumele usebenze. Awumelanga usebenze emtini ongelacala kodwa kumele usebenze emtini olecala okwazi ukuthi umuntu lo wabulala abantu. Lokhu kurobhana kwepolitiki lokhu kurobhana but esingakufuniyo thina ukuthi kube lokubulalana. Ufica umuntu sebulala umuntu kathe silayo uyathathelwa ama-MPs kwenziwani. Asina ndaba la ngokwabo igame yakho igame yabo yepolitiki. But when it comes ekutheni kula madoda amele angene ejele ubaba luyabaza abantu abamele bangene ejele kayekele kube lokhu ekukhulumela abantu into ezingayisizwa ethi uChamisa uChamisa uMozora uMozora yena uMozora ungene kuhle eRobo Makhulu.
Salibonani basakazi baka Studio 7. Ndinjani ukuphila? Hayi mina ngiyaphila ngomama oseMartinwell. Ngithanda ukukhuluma ngebala leli elikhona leli elithi NDC Alliance elisetshenziswa yiparty kaPresident uNelson Chamisa eselifunwa nguMakhuphi. Elifuna kodwa sithi yena yena abantu abangene NDC Alliance asomthethweni asoparty kodwa kathesi siyiparty. Okuthi sili kuyisizathu esiqakathekileyo kuyo ukuthi nxa ezama ukuthatha leli ibizo elithi NDC Alliance yabe seqeda uThamisa wamuthi du kanti ke kayisikho khonoko. Ibizo kalihluthi uMDC Alliance vela kuphela ngasinekele. UMDC Alliance sizamsebenzisa njengoba vele kuyi-alliance ngombono wami bembona ukuthi vele singathi MDC kube lo C sifake for uThamisa sifake uT for uTendayibidi for uB ngokuhlanganela kwabamaparty bathathe initial A1 kuyakuhlanganiswe kuyaphuma as long kulo siye ukuqaliseni kuyabe kusithi ukuthi NDC Alliance Chamisa Tendayibidi bani banama njengomhlanganelwa wabo bonke behlangene. So ningani vele kuzahamba NDC Alliance akumele asimyeke vele bekuvotwa esikhathini esiningi kule NDCT kababuchangirayi kule NDC khona kule NDC kababohelisibeni kodwa abantu kade bevota belapha kavele abazi khona vele kakuhle ukuthi NDC Alliance vele akumele asimyeke. Siya edela phambili nxa kuyikuthi kuyavumakala ngombono wami bona angani umele ku-edele.
Labo kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abakokheli bamazwe aseAfrika bahlangene ngomabonakude kuliviki bekhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi. Ababulawa ngomkhuhlane wezinso kwele Cameroon bayaphambili ngokutshengisela kwabo okuqale ngomvulo kwesinye isibhedlela bekhonona ngokusilela kwemitshina yokubelapha. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa kukamnumzana George Floyd kuqhubekele phambili izolo kufakaza amapolisa kanye lengcwethi kwezempilakahle. Amapolisa agoqela uJordi Stinger loJames Reyerson atshele inkantolo ukuthi umsolwa njalo owayelipolisa uDerek Chauvin wasebenzisa amandla edlulise amalawulo ngaphandle kwesidingo lapho ebopha uFloyd wabangela ukufa kwakhe ngokumswelisa umoya. Ubufakazi bababili laba buhambelana lobunye osobethulwe ngabafakazi abanengi abagoqela wona amapolisa. Kodwa amagqwetha omsolwa athi uFloyd wabulawa izidakamiswa. Izolo adlale amazwi kaFloyd ebandezelwe angazwakali kuhle esithi kulawo mazwi uFloyd uzwakala esithi uthethe kumbe usebenzise isidakamizwa eziningi. Kepha elinye lamapolisa la lithe lona lizwa uFloyd esithi kasebenzisi izidakamizwa. Ukuthethwa kwaleli cala kuyaphambili namuhla. Sixoxele omunye wabalandela lolu daba, umnumzana Rafael Mthombeni.
Abatshutshisi lalaba abafakazi benze kuhle kakhulu ngoba okukhona kuzaba ukuthi nxa ngikhangele kuzaba yangisa kakhulu ukuthi ngemva kokufakazi obuhle kangaka obuqine kangaka buvelela endaweni ezehlukeneyo ebantwini abahlukeneyo ikakhulu lalaba abasebenza laye lo ujaha lo uChauvin. Ngibona ngathi kuzaba yangisa kakhulu nxa bangehluleka ukuthi bamfumanise elecala ngoba eqinisweni ikuthi lanxa kuyikuthi laba abohlangothi lokuphikisa bangaletha i-evidence engabe ikapela lokhu osekulethiwe kathesi, angiboni ukuthi kuzaguqula lokhu osekukhulunyiwe kathesi ngoba iqiniso yokuthi lo umpolisa wasebenzisa udlakela olukhulu kakhulu ukuthi abulale uFloyd.
Ubona luphetha njani lolu daba?
UFloyd lanxa wayephambanisile nxa kuyikuthi kuphambanisa lokhu akwenzayo kwakungayisikho ukuthi kufanele ukuthi akufele khonokho hayi kabulawa umuntu. UFloyd kazange achinge lokhuyana kokuthi wayesilwa la amaphoyisana ngoba esilwa lawo ngesimo sakhe ayisosona umzimba wakhe babengazoze banelise ukumfaka insimbi leziyana bamfake futhi ngemuva. Wazinikela yena ukuthi afake izandla zakhe emuva ukuthi afakwe insimbi. Kanti nxa usumfakile umuntu insimbi wamfaka futhi ngemuva insimbi zangkhona okunye kuseyini lo besehlanya uhlanya wakhona kusasizakani akusizi lutho. So ngibona ngathi kababuye sibili balethe ubufakazi babo ba kurume ungelo kukuti waele matrugs ku system yake kumbe waela loku lalokho kodwa mina kangiboni ukuthi kuyaguqula ukuthi wabulawa.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu weMelika umnumzana George Floyd. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayiyi kubhalwa lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambique namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.